Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle, isikhathi nguhalf past 7. Ngiyaxolisa, isikhathi nguhalf past 7 ye. Ntambama. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 namphalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umgcinisihlalo webandla le MDCT esigabeni seMathebeleland South elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphuselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe.
Engakutsho ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngikuchaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo. Ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Discipline Committee.
Iqembu lezomculo weRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. Udubo lokungabi lencwadi zokuzalwa ama birth certificates ezibalisa lezithupha luhlasele abaningi ikakhulu abadabuka esigabeni seMandebeleni kuveza ukucwayisisa kweStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umgcinisihlalo webandla le MDCT esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Moyo elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe. Iphephandaba le The Sunday Mail elalamhlanje lithi uMoyo ubuyeselwe esikhundleni sakhe sokuba umgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland South, kodwa umgcinisihlalo webandla lelizwe jekelele umnumzana Love Momoyo uthi umnumzana Solani Moyo ubevele engakamiswa umsebenzi ngoba ikomiti ethonisa amacala e-disciplinary committee ayikahlali ukuthi icubungule lolu daba. USolani Moyo ubikwa waphoselana aqatha loMakhuphe kulandela umhlangano wenziwa esigabeni isikaMoyo esithi uMakhuphe wayengamtshelanga ukuthi uyeza esigabeni sakhe. Lokhu kwaba yisisusa sokufuthelana phakathi kwababili laba okwenza ukuthi uMakhuphe alobe incwadi ecela ukuthi uMoyo amiswe umsebenzi. Sixoxe lomnumzana Love Momoyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngakutsho ukuthi njenge-office kagcinisihlalo webandla sithole umbiko ugwalo lulotshwe ngumsekeli kamongameli umama uMakhuphe lapho kade ecela ukuthi uSalimane weMathebeleland South ngenxa yezizathu akade ezihlelile yena njengokubona kwakhe. Yikho silendlela esisebenza ngayo kunhlanganiso. Nxa kube logwalo olunjalo ikakhulu kufisa ukuthi kumiswe umuntu olilunga le-National Council. Igwalo lolo luyathathwa luye yethulwa enkundleni ye-National Executive. Okuyiyona elamandla okumisa ilunga le-National Council.
Kahle kahle licala bani alidalayo elibangela ukuthi kuze kuthathwe inyathelo lingaka?
Angeze ngakhuluma ngakho kodwa engakutsho ukuthi kulokukhonona okwenziwe ngumsekeli kamongameli ngendlela owakhulumisana ngayo lo Shelimana weMathebeleland South besemhlanganweni mhlaka 25 November kondolwane.
Wena njengomunye owayekhona kusenzakala lokhu walubona njani lolu daba?
Engakutsho ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngichaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo. Ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Disciplinary Committee. Kuyabo sokuza ngehlula ukuthi ngilucubungule ngendlela eqondileyo nxa sengithe ngaphambilini ngaletha umbono wami.
Alo ke ngumnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemadobo. Uduvo lokungabi lencwadi zokuzalwa ezivalisa izithupha luhlasele abanenge kakhulu abadabuka esigabeni seMandebeleni. Ukucwayisisa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze ukuba abanye baze befe bengelazo lezincwadi ngoba indlela zokuzithola uhulumende sewaziwomisa kakhulu. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Esigabeni seMandebeleni iningi labantu elingelazo lezincwadi zatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kuthi abantwana balabo bantu labo kuyehlula ukuba bazithole ngisho lezizukulwane zabo. Abanye kuyehlula ukuba bazithole ngoba kuyabe kudingakala abafakazi, imali, njalo namahofisi akhona akude labantu, njalo esinye isikhathi kuthiwa abantu baye eHarare ukuyalungiselwa udaba lwamaphephala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokubhalisa ukuthathwa kwezithupha lencwadi zokuzalwa, kodwa iningi labantu selehlulekile ukuzithola lokhu kuzenza bengenelisi ukubhalisela ukuvota. Umnumzana Nkanyiso Netha uthe bayehluleka ukuthola izithupha lencwadi zokuzalwa kudingakala abafakazi lemali engekhoyo lalabo bafakazi abakho.
Izithupha asilazo ngokuningi. Ngendlela esingalazo sikhulele kobogogo. Sengikhayela lo mntanami manje uyapasa kathesi ngifuna ukuyamgrajuata ma ngifika esikolo laphana ngithi ngimthathise kwi-birth bamfuna abafakazi.
Umgcini sihlalo wezapho eMathebeleland Notes umnumzana Matthew Sibanda uthi iningi labantu abalazo incwadi zokuzalwa kunye lezithupha ethi uhulumende kalungisise lolu daba ngoba abantu babhekane lobunzima.
Sibele le ndaba yama-ID lama-birth. Silabantu asebekhulile ku-ward 15 emangwe la ku-ward 5. Mawuthi uyababuza ukuthi kungani lingalama-birth lezithupha. Basitshela ukuthi oyise abazali babo babulawa umbhuqazwe weGugurahundi.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo ubike ukuba uhulumende wephula amalungelo oluntu ngokungaphi abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Udubo lolu selubangele ukuba inhlanganiso yezokholo iHabakuk Trust ilobe ugwalo lwezikhalazo lusiwe uhulumende. I-petition ye-Habakuk Trust ithi idalele parliamente kumele livikele uZulu kulungelo lakhe lokuba lencwadi yokuzalwa lesithupha lezinye incwadi eziqakathekileyo. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njani maTabezulu, linjani Zulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am, 2 pm la 7 pm eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Iqembu lezomculo weRumba elikaNgqabutho Voko and Nkai Messengers Band selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukaMnumzana Robert Mugabe. uBenedict Nhlapo uxoxa lamalunga aleli qembu eJohannesburg kwele South Africa.
Injabulo ebikhona esitaladini zonke zeJohannesburg ngesikhathi kuzwakala umbiko othi uMongameli Mgabe usechile umsebenzini. Iqembu lenkayi Messengers lithi lithethe amalanga amathathu ukwethula iculo leli elihlaba umxhwele elithi Zimbabwe buya lentokozo. Ungabutho Mvoko insizwe yasenkayi kombumba odume ngelithi Mzila uthi kusapho lweZimbabwe kwehla kukaMgabe esihlalweni kube inkululeko okukudala yalindelwa.
Abantu bajabule kakhulu, nathi sijabule kakhulu, kwaba yintokozo enkulu kakhulu. Siyasijabulisa le nto sazi safira umqondo ukuthi hayi ithi senze isingle track, abantu bayijabule bayithokoze nijabulele ingoma azitsho.
Le ngoma yabo le iyakucacisa konke lokhu. Umqondisi waleli qembu Ishmael Ncube odabuka eKhumbudzi eZansi yakwelemandebeleni uthi ingoma eveza intokozo eyabakhona ngalolusuku.
Nansi ingoma abathandekayo, sijabule ndijule, ama-CD ayahlolakala, liyakwazi ukusixhumana lathi la ku-Facebook, sihlale i-Facebook page yethu ethi Nqabutho Foko enkayi Messengers.
Kanti obona ukuqhutshwa kwenhlelo zeqembu uMichael Khumalo ophuma khonale eNgwaladi kosikhobokhobo enkayi uthi le njengeqembu yiyo ikhisimusi abayipha abalandeli.
Balandeli, sicela uxhaso olukhulu kakhulu kini. Ngaphandle kwena singeke sibe nawo amandla. Okwamanje i-track isikhona ile viki nje eyodwa isikhathi.
Leli qembu lithi liphakathi kokupheka i-DVD yengoma le, kanti abayifunayo bangathintana labo uFacebook. Lesitulo sebene Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Kulosakhulayo umnumzana Garikai Mavu okhala ngencwadi zakhe zokuphutsha izifundo zika Form 4 eChikore Secondary School ngomnyaka ka-2004. Kodwa elokhu elethemba lokuthi wenza kahle njalo uzasithola isithupha se-O-Level. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNorton.
UMavu uthwetshulwe yingwe esigabeni seNorton esiqintini sakoNyagori esiku Ward 15. UMavu usele minyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa. Ulobe imihloliso yakhe ye-O-Level ngomnyaka 2004 ngemva kweminyaka elichumi lantathu engazi ukuba wenza njani kuleyo mhloliso. Ke sizwe uMavu elandisa ngezizathu ezabangela ukuthi ehluleke ukuthola impumela yomhloliso awubhalayo.
Mina ngacina ku-Form 4. I-problem eyayenzakala ngokuthi esikolweni lapha ngangifunda khona. Ngathi mina ngiqeda ukubhala ama end of year examination, ama results yedwa aphuma, mina sengise collector ama results ami. Baphonga ukuthi wena walahla amabhuku esikolo. Mina angikaze ngithathe ibhuku, i textbook yesikolo lapha kade ngifunda khona.
UMavu wetheswa icala lokulahla ingwalo zesikolo okuyikho kubangela ukuthi engaphiwa impumela yemihloliso yakhe.
So ngazama ukuthi ngi-explain konke okwenzakala. But bona bangincitsha isikhathi sona leso sokuthi mina ngi-explain. Vapho ukuthi wena icala lakho yalazi. Akuphume uyosidingela amabhuku ethu. Anje. So from 2004 lapha ngiqeda khona isikolo lakathi angikwazi ukuthi mina ngaphuma ngama results ngaphuma maybe ngile 5 kumbe ngile 4 kumbe ngile ngilama use angamangaka angikwazi.
UMavuthi imali yokuthi ayehlawulela lezongwalo ukuze athole incwadi zakhe akalayo uthi uziphilela ngokusebenzela abanye kanye lokuthengisa. Imizamo yokukhulumisana nomabhalane wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba uDr. Sylvia Uthethe Masango yehlule ngoba ucingo lwakhe belungasatshelwa. Lo msakazo okhulumisane labenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara ukuzwa ukuba lokhu okwehlela uMavu kuyikwephula ilungelo loluntu na lobahatshi. Abezethelechara laba bathi okwenzakala kuMavu kuyikwephula ilungelo loluntu nxa kukhangelwa uhlangothi lwezemfundo. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lomuntu wonke ukutholiswa imfundo. Abezethelechara bathi kwakumele iziphathamandla lapho kwafunda khona uMavu ngabe ziyadinga enye indlela yokumsiza ngayo, hatshi ukumjezisa ngendlela elesihluku kangaka yonke le iminyaka, kucala abangelaqiniso ukuba nguye mpela owalahla lezo ngwalo. Njengoba ekulandula lokho, isikhulumeli sale nhlanganiso yezethelechara uMnumzana Khumbira Emafunda uthi okwenziwa uMavu yilunya, uthi njalo lokhu sekuzaphazamisa impilo yakhe. Kwazibani engxenye uMavu wayephumelele ezifundweni zakhe okokuthi ngabe engumanjinela kumbe enesikhundla saphezulu. Studio 7 ngiseNotoni ngingumevis Gama.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington
DC. Lomhla ke sikhuluma ngamasiko angani lokho ekugcinakele endaweni zabo Melika kumbe ngithi emazweni achiyeneyo. Ngilethatha ngobani lo mnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Lo nkosikazi Betty Ndlovu layo uzalwa kwele Zimbabwe kodwa kulezi nsuku ke ulapha ke kwele Melika. Mandlovu kunjani mama?
Siyaphila Dube
njani? Hayi siphile kakhulu. Baba Ngcobo, injani impilo?
Hayi siyaphila Dube njani nami?
Hayi siphile kakhulu. So sikhase ngomama ke uMandlovu. Ubona ngazani imkhuba ekhona sibili nxa ukhangela wena? Engani igcinakele nxa umuntu esemazweni njengakathezi? Ingabe yipi yesintwini?
Hayi mina vele ngasengikhangele so sithi nje thina abadala yithi esingani lokhu esiyilandela ekhaya. Hayi laba bathi hayi vele sibalahla sebevele sebeyilandela yona iyalapha.
Lapho uyabukhangele imikhuba enjengani?
Khonokho okunjengelungelo labo, ilungelo labatsha. Alapha bathi qakathekisa lokhwana kokuthi vele sebengabalapha, ungeke umkhuze umntwana wakhona yamsenhlilelile ilungelo labo.
Baba Ngcobo, wena ubona ngazani yiphi imikhuba engazani iyaqhutshwa njengabantu nxa sebevele ekhaya sebehlezi la?
Okay, oqala bengifuna ukudobha lapho umama uMandlovu ade ekhulume khona. Ekhaya yabona umkhuba ekhaya wawuthi umntwana ngumntwana ungaphansi komzali. Umzali engakhuluma wawuvele uthule, umama wayethi engakhuluma lawo ungaphendulwe. Uhlemuza ethi lami yakhuluma umntwana layo ubeke lakhe kumbe uyabe ethweleni khonapho kumbe ngumgani uyakujikijela ngawo. Kodwa yena lo umkhube nalowo sifunthi lapho emelika awusebenzi, ungafika ujikijele umntwana ngomgani uze sokuthiwa sokusubizwa ngale ngoba awuphathanga umntwana kakuhle. Umntwana engavele ethi uthaywe ngumzali, sokuthiwa umzali wenza lokhu nesikhawo ukuthi ku-abuse, umphethe kubi umntwana. Thina esisebenze ezikolo lapha kufuna kathi sithe sifonele la abakhangelele ezabantwana ngoba thina singela ukufona lathi siyalahlekelwa ngumsebenzi.
Ye, so ke nxa sikhangele khonokho ke Mandlovu, ungajaya umntwana ngoswazi khonokho ukukhuza okwenziwa ekhaya, akuona abantwana khonokho?
Hayi mina njengoba nje ngise ngaqala ngakho ukuthi lona ilungelo nalelo yile ndibona lingani vele liyasona isizwe, ngoba umntwana nxa eza kubophisa akumangalele kumbe uthathelwe umntwana ngokuthi uzama ukumeluleka nje ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Hayi vele kubi, mina ngibona nje ngani kubi ngoba ekhaya umntakazi wami umakhelwane ungahlangana laye ngeganga uyamtshaya umama khe laye angafike etshele unini ukuthi ngitshaye ngoba uyabe kwathi uzatshaywa futhi. Manje lapha angavele atshele unini ukuthi umakhelwane ungitshayele unini asesihlabisa amapolisa. So ungakhangela ukubi ngoba labo mama bakhona bahlalela evalweni lani namntwana esona umkhuza ngasese kumbe qatshile esisaka ukuthi uzabona. Manje ungakhangela nje nxa sihamba lapho uyabona ukuthi hayi vele impilo yakhona ayimanga kahle.
So u-911 wabo lo baba Ngcobo Ngiyazi uyahlupha,
eh? Hayi, usehluphile u-911 lo ngoba abantwana bamtshaya nje bengamtshaya. Uyayizwa imoto yamaphodisa njana sibuya sikhala lapho sikhala. Singakhala futhi khonokho kubi lakho, kodwa kwesinye isikhathi ngombono wami kuqatha elithi abantwana bebe namalungelo. Ukuthi yebo kuhle, kodwa kukhona okunye okungakuhle, okusuka ukuthi umntwana uselimele ngoba umzali bengamtshanga kuhle. So kuqathile khonkanti abantwana bebe namalungelo, bephathwe kuhle, betshengise uthando. Kuthiwa thina abantu abamnyama kakhulu abeZimbabwe singabuzwa kwabantwana ukuthi ngubani wake watshelwa ngumzali wakho ukuthi ngiyakuthanda. Kuthiwa nxa ulabalikhulu i-100 kaningi ngathola izandla ezintathu uyabule nhlanhla. So thina uthando lwabadala bethu alukhulunywa, nxa bekuthaya bakuthaywa ngoba bayakuthanda. Kodwa uthando olutshengiswa ngokutshaya, hhayi, sikubona anithiwa silo thando. So siyafunda khonapho ukuthi kwesi sikhathi ngingathi kuqathe ukuthi sifunde imikhubela le misho ukuthi umntwana yatshela ukuthi ngiyakuthanda mntanami. Umntwana qathe ukuthi etshela ukuthi muhle. Anisho thina ekhaya ubabe ngathi emntwaneni mntanami uyinkazana omuhle, kuyatshaya imihlolo ukuthi ha, sesifuna ukubamba umntwana. Kodwa esikhathini esiningi kuthiwa abantwana abatshela ukuthi bahle, abazizwi belobuntu. Bengaphuma-ke phandle laphana kube sokubuye ungumfana okho kuncane kujoyina ukuthi hey, wena ulenwele ezinhle. Abantwana bagcina sebeyela khonapho, sebewela ngoba ngokokuqala ukuthi ukuthi bahle.
So siyambuzwa-ke ubaba uPhithizela Ngcobo ukuthi isikhathi sesihambile, sibili sesidliwa uMangoye. Mandlovu, ngathi 10 seconds sibili khonapho, ubona ngani kungalungiswa njani khonokho? Ngamafutshane sibili kakhulu.
Mina ngithi ukuthanda abantwana kuhle, but singayela eBhayibhelini uJesu uNkulunkulu ngokwakhe wakubona ukuthi umntwana laye kumele akancedwe nje ngokuthiwa drap ngoswazi.
Hayi, nami ngiyavuma ukuthi hayi, khona ukukhuzwa kakhuze, kodwa kunjalo nje abatshele futhi ngokuhle abakwenzayo abantwana, betshele ukuthi bayathanda.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uPhithizela Ngcobo, ngibonge njalo lo mama uBheti Ndlovu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uKips Dube.
Ngela manyama bayawagcina masiwa owamasenziwe manje.
Siyabonga ke Dube, okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukushumayela lokusikhumbuza ngomlayo oqakathekileyo. Singaya kuMarko chapter 12 iverse ka-30-31. UJesu babembuzile ukuthi yena yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu. Sifumana ukuthi waqamba wathi thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langenhliziyo yakho, langengqondo yakho yonke, langamandla akho wonke. Kodwa wasegcizelela masinya wathi kodwa-ke umlayo oqakathekileyo waphosa uqathaniswa wawufaka walingana. Wathi owesibili lo yikuthi thanda umakhelwane wakho njengawe. Wasesithi yena akulamlayo edlula leyi. Namhlanje bengifuna ukuthi sicabanga iZimbabwe isiya phambili ukuthi kulento eqakathekileyo ebengifuna ukuthi nginike ingqobe abalaleli bethu. Okokuqala ukuthi siyajayela ukuthi asikhulumi ngakho, kodwa silanzelela ukuthi ukukhetha abantu ngolimi lwabo yinto embi, njalo yinto abantu abaningi abayenzayo. Ngiyakwazi ukuthi yinto engxenye esakhuliswa siyenza singacabangeli ukuthi kuyinto engafanelanga. Isikhathi esiningi thina abantu abansundu sijayele ukunanzelela ukuthi abamhlophe babesikhetha, kodwa ngifuna ukuthi namhla sicabange ngalokhu ukuthi thina njengabantu abansundu kuyini okusenza ukuba sikhethane ngolimi lwethu. Into yokuqala engifuna siyinanzelele ngiqalisa lindaba engikhole ukuthi singaqhubeka ngayo leviki elandelayo ukuthi imlimi zonke zadalwa nguNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu edala indimi lezo ezehlukeneyo. Ngabe kumbe kuyisishona, kumbe kuyisivenda, kumbe kuyisindebele, kumbe kuyisihebheru, kumbe isikhiwa, uNkulunkulu wasidala lezinzini siyakhumbula ukuthi lapha nokuqalisana abantu bezama ukwakha inkalakatha yesakhiwo bekodwa uNkulunkulu wadiliza wayenza ukuthi kusuke imilimi ezehlukeneyo kodwa ke akutsho ukuthi uNkulunkulu wathi dala imilimi ezehlukeneyo wathi yena kulolu lodo oluqakathekileyo kwedlula abanye abantu olwabanye abantu njalo ukukhuluma ngolimi olehlukeneyo lomunye umuntu akukwenza ukuthi kube ngumuntu oqakathekileyo ukwedlula omunye sokokuqala ngifuna ukucabanga ukuthi okokuqala kumele siyokwazi ukuthi phambi kukaNkulunkulu ukukhetha omunye umuntu ngolimi lwakhe kuyisono kube yinto eqakathekileyo kumele sigcizelele ngesikhathi esiningi e-Afrika siyasibone ngangiseRwanda okwafa khona abantu abagcwala ilanga nje kwafa abantu abangagcwala i-Burgerfield befela kuphela ukuthi umuntu lo ukhuluma ulimi olwehlukane lolomunye umuntu siyakwazi njalo ukuthi ngapha esigabeni sethu esemandebeleni lase eningizimu e-Midlands kwafa abantu abaningi befela ukuthi ngathi okumlando ababelayo kwehlile ukukhuluma ezinye imilimi ezikhona ngakho-ke into yokuqala kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu kakhethi umuntu ngolimi lwakhe ukukhetha omunye umuntu ngolimi kutho ukuthi kuyisono okwesibili engifuna sikunanzelele ukuthi akula limi olungcono kwedlula olunye lokhu uNkulunkulu yikho kwathi ngesikhathi sePentecost singaya kumisebenzi yama-apostoli laphana siyananzelela ukuthi kwathi umoya ongcwele esehla kuthiwa kwakhulunywa zonke izilimi ezazisaziwa abantu bonke abantu ababekhonapho bezwa abantu ababekhuluma ngezindimi bekhuluma ngenlimi zakanye ngakho uNkulunkulu uyananzelela zonke iilimi lezi ezehlukeneyo okwesithathu sesigqiba njengoba nto esizaqhubekela ngeviki le elandelayo siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wathi yena edala umuntu wonke wathi kuhle lokho esengikwenzile yikho sinanzelela ukuthi okwesithathu lapho ujesu uthi yena akumelanga kuphela ungamkhethi umuntu kodwa kumele umthande siyathandazela inhliziyo zethu zibe lokuxolela zibe lokuzwisisa abanye abantu abangafanani lathi abangacabangi njengathi abangenzi izinto njengathi ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga abalaleli bami lisale licabanga lokhu engikukhulumileyo inkosi likusize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda igama nguntungamili nkomo
Mess with Jill ingoma ye Black Spears dubela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakethukani ke sikhangele indaba inhlongo zendaba ze ebeziqhakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje umgcini isihlalo webandla le MTCT esigabeni seMathebeleland South elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe iqembu lezomculo weRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukaMnumzana Robert Mugabe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo emini sasa ngo-2:30 kuhlelo eliyabe silethulela ezinye njalo indaba igama nguChris Kande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.